Ndebele.
Livunga njani mthokazi omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolwesine mhla zilitshumi lanhlanu kuNcwabakazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weMelika uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele anqabele ukuthunjwa kwabantu okuthiwa badlelana nebandla le-MDC.
Kuyasidanisa ukuthi uhulumende kamnangagwa lokele sifiso zokubulala abantu. Njalo umhlaba wonke jikelele usubona iqiniso ebesihlala silikhuluma njengebandla le-MDC.
Abakubandla le-ZANU-PF bathi akula qiniso ukuthi abantu bathunjwa nguhulumende kamnangagwa.
Angilalwazi sibili ukuthi kulabantu abathunjwa. Ngizamile ukudingisisa khonoko angihlangane lakho ukuthi kulabantu abathunjwayo.
Amabandla ezokholo lwesiKristu athi kumele umnumzana Nelson Chamisa lo mongameli Emmerson Mnangagwa balungise wonke okuhlupha abantu beZimbabwe. Sizalethulela ezomculo lokunye okunenginengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende wakwelemelika uthi kubi kakhulu ukuthunjwa wabalwela ilungelo likaZulu abanjengomnumzana Tatenda Mombeyarara othunjwe izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensida abamtshaye bamtshiya ethe daca egangeni ebuke unyawo wathelwa ngomhluzi omsubule umzimba. Isigodlo seMelika eHarare sethule umbiko othi akulunganga ukuthunjwa kwabantu abalwela ilungelo labo ngesikhathi ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lilungiselela ukutshengisela emigoqweni kusasa likhonona ngesimo esibi somnotho eZimbabwe. Ilizwe leMelika lithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa achothoze ukuthunjwa kwabantu abafisa ukulungisa konke okubi okwenzakala eZimbabwe. Unkosazana Thabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa nguJamisa, uthi kwephula inhliziyo ukuthunjwa kwabantu.
Simadolo nzima ukuzwa ukuthi sile jaha elikhankasela amalungelo oluntu kuTatenda Mombeyarara ukuthunjwe ngabantu abakade behlome bephelele. Bathe sebemthumbile bamtshaya bemtshayela ukuthi abatshele ukuthi ukutshengisela esiza kwenza njengebandla le-MDC ngolesihlanu lapho esifuna ukutshela uhulumende kamnangako ukuthi abantu sebesidla imbuya ngoluthi.
UMakhumalo uthi uhulumende kamongameli Mnangagwa kumele ayekele ukuthumba abantu.
Kuyasidanisa ukuthi uhulumende kamnangagwa lokele sifiso zokubulala abantu. Njalo umhlaba wonke jikelele usubona iqiniso ebesihlala silikhuluma njengebandla le-MDC ukuthi ibandla lezana umsebenzi wabo yokubulala abantu, ukudlwangula umama, ukudubula abantu lokwephula ulungelo loluntu. Sicela umhlaba wonke jikelele uvula amehlo ngolesihlanu ukuze libone iqiniso ngoba amandla esilawo njengabantwana baseZimbabwe amanye ngawokutshengisela ngoba sesikhulumile baqamulela isigodo endlebeni. Thina esikufunayo ukuthi kukhumusane umlotha kodwa bona kabafuni. So uZulu kumele abatshengise ukuqakatheka kwamandla kaZulu njalo lokuthi ilungelo loluntu lukaZulu kaluhlonitshwe. Njalo thina njengebandla le-MDC ukutshengisela esiza kwenza kasidingi msindo, sidinga ukufikisa iqiniso kuhulumende yezanu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Michael Ndiweni olwela ilungelo likaZulu njalo oyingcweti kwezombusazwe.
Indaba yokuthunjwa kwabantu le indaba engani iyayithusa kakhulu ikakhulukazi nxa ilizwe likhangelele ukuthi lizama ukuthi liphinde lidlelane lamazwe omhlaba abathi ngesikhiwa i-re-engagement ngoba nxa ukhangele ukuthunjwa kwabantu lokutshaywa lokuyangiswa lokhuyana kuyikuhlukumeza ilungelo loluntu esithi international crime i-torture. Siyakwazi ukuthi le-convention on i-torture ethi abantu akumelanga athotshwe kumele umuntu nxa ecala abotshwe athonisiswe, kodwa nxa sibona senzakala eZimbabwe lokhu kutho ukuthi ilizwe nxa kunjeke selephule umthetho womhlaba kuzaba nzima ukuthi sithole impumela kulokho esikwenzayo kokuthi sizama ukuthi sidlalane lamazwe omhlaba njengoba besijeziwe ezinye ijezi zomnotho ama-sanctions ngabangela ukuthi kathesi ke ilizwe leli lithole selisethezwa futhi amanye amacala okuhlukumeza ilungelo loluntu ngindlela engibona ngayo mina ukuthi ngabe kuyamiswa lokho ukuthi abantu bahlukuluzwe abantu bakholise ilungelo labo njengoba libhalwe kusekelo sobuntu seZimbabwe ukuhlukumeza lokho hayi kutshengisela ukuthi hayi sesisehluleka ukuthi silandele isekelo sombuso elizweni.
Umnumzana Belief Gawule okubandla lezanu PF uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende kaMnangagwa kuthiwa uthumba abantu abasekela ibandla le-MDC elifuna ukutshengisela emgoqweni.
Angilalwazi sibili ukuthi kulabantu abathunjwayo. Ngizamile ukudingisisa khonoko angihlangane lakho ukuthi kulabantu abathunjwayo. Sengikuzwile ukuthi lilombiko njalo. Kodwa nginanzelela ukuthi mhlawumbe ngabantu abakhipha imibiko engayisiyo bezama ukungcolisa uhulumende besenza khona okungabomo izinto zangabomo nxa ngibona konke khona okuphumayo ukuthi kulezi zinto ezinjengalezi. Ngibona ngani okukhona nje lokuthula angazi ukuthi kathi laba bantu bakuthatha ngabi bona bathi kulabantu abathunjwayo.
Ugawule uthi kungaba khona abantu abagangileyo abenza lokhu uhulumende engakwazi. Uthi uhulumende ukhangele konke okwenzakala elizweni njalo ukhuthaza ukuthi abantu bakhulumisane ngokwenzakala elizweni ukuze luthi kulungiswe konke okubahluphayo.
Okwayizulu lokwana ukuthi abantu badibona bayatshengisela bese begijima begcwala imigwaqo besenza into zokulutha bethatha impahla zabantu betshisa impahla zabantu besenza yonke into enjengaleyo. Hayi, ukubona kanye kubona kabili uhulumende wakubona lokhwana kasoze kwenzakale futhi abakhangela ngezoku uvikela abantu konke lana yonke into enjengale bazakhangela bebona ukuthi konke abantu bavikelwe sibili ngokupheleleyo yiko uhulumende inyathelo lithathayo. Okunenge engikubonayo mina ikuthi nje asambe abantu bakhulumisane xa kulenye into ukutshengisela lokhu kugijima lokhu ayisikho. Abantu batshengisele ngokukhulumisana abantu bahlale phansi njengayizolo kanti kwehlulane ingani izolo lokhu onkomo labo omgabe besilwa izaphu lezanu kungabonana bahlala phansi bakulungisa ngokukhuluma ngesikhathi sedlulayo kuinclusive government eyabakhona phakathi kwamabandla amanye MDC lezanu PF kwahlala phansi futhi kwakhulunywa kwalungiswa kwehlele phansi azange sibone abantu begijima betshengisela ngakhonoko. Nganamhlanje futhi ukuze kulunge konke konke esikudingayo ukuthi kulunge njengamaZimbabweans asihlaleni phansi sikhulumisaneni silungise okusifanele njengelizwe. Ngithabele kakhulu mbona ubaba uMalema ethumela imbiko efundisa abantu abangaziyo ukuthi hayi bantu lina ukutshengisela kwenu lokho elifuna ukukwenza ayisikho lina ekwenu khangelani phambili lizwela abantu izinto zilungela abantu lisebenze ndawonye lilungisele ukhetho olulandelayo nxa lingazange linqobe kukhetho lolodlulileyo ngokunjalo yikho sokukhangeleyo. Bakithi akube njalo njengamaZimbabweans ukuthi abasiyakhangela khona kokuphela. Kodwa imbiko leyo seziswelakale abantu abasizondayo bazabe lokhu bekhipha imbiko yokusixabanisa le mbiko yokusidiliza le mbiko yani engamanga engayisiyo engayisiyo qiniso ngokunjalo bezama ukuthi bangene ngendlela ezingayisizo bezophambanisa ukuthula kukhona eZimbabwe.
Kukhangelelwe ukuthi abantu abaningi bazatshengisela emigoqweni kusasa bekhonona ngesimo esibi somnotho. Amalunga enhlanganiso yokholo lwesiKristu eZimbabwe Heads of Christian Denominations ayenze umhlangano izolo lomnumzana Nelson Chamisa ocanda indlela angakhulumisana ngayo lomongameli Emmerson Mnangagwa. Omunye walabo abangene umhlangano lo umfundisi Kenneth Mutata uthi badinga indlela yokuthi ababili laba balungise okuhlupha uZulu eZimbabwe. Umfundisi Mutata uthi bakubone kuqakathekile ukuthi baphendle indlela zokuthi uChamisa loMnangagwa bahlale phansi bahlenge ilizwe elilomnotho obhidlika okumangalisayo. Kasenzisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumele sikamongameli webandla le-MDC kanye leziphathamandla zebandla le-ZANU-PF. Kwamanje uthi sikhangeleke kwethulwe ngamaphephandaba lemsakazo ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Unobhala wohlangothi lwabatsha kubandla leZANU-PF umnumzana Mpupurayi Garebi uthi bazathwalisa nzima abantu abakumabandla aphikisayo abafuna ukutshengisela emgoqweni kusasa bekhonona ngesimo esibi somnotho kwele Zimbabwe. Lokhu kubikwa ngumsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation. inhlanganiso yomdlalo wenguqu eZimbabwe Football Association isimise abadlali bonke kanye labaqeqeshi abakuqembu leZimbabwe Warriors elayangisa ilizwe emidlalweni yomncintiswano weAfrica Cup of Nations kwelaGibhithe. Iqembu leZimbabwe Warriors lanqotshwa okuyimangalisayo ngeDemocratic Republic of Congo, okwenza abanye abantu bacabangele ukuthi kulabadlali abathengwa ukuthi badlise emidlalweni le. Sokudingwa abadlali labaqeqeshi abatsha abazangena kuqembu leZimbabwe Warriors. Kusenjalo, izifa ibika ukuthi wayengumongameli wenhlanganiso le umnumzana Philip Chiangwa, lowayengumsekeli wakhe umnumzana Omega Spanda, kumele bengavunyelwa futhi ukuthi bengene kwezemidlalo yenguqu. Sokuyisikhathi senu okwamanje ukuthi likhulume konke-ke elikufisayo. Liyakwazi ukuthi kumele lenzeni, thatha-ke i-WhatsApp yakho ufithizele isibonelo lesana sokukhuluma, ubesosithumezela umlayezelo kunombolo ethi 012-465-0318. Ake sizwe ukuthi abanye bathene namhlanje.
Salibonani basakazi labalaleli be-Studio 7, mina igama lami nguRafael Mavela Ncube. Ngiyawusekela kakhulu umbono webandla le-MDC ekhokhelwa nguNelson Chamisa ukuthi kube lokutshengisela sikhonona ngomumo womnotho nokuma kwezinto elizweni. Izinto zivele kazisamanga kuhle. Sokumele sisende imessage kugovernment. Singayisenda njani imessage ngaphandle kokuthi kube lokutshengisele okunjengakhonokho? Sifuze sitshengisele ukuze igovernment ibone ukuthi sile nsolo esisolayo. Kathesi i-toll gate ithi $15 imota ezincane, amabhasi lamagonethi aselalamela i-$50. Kunzima, isinkwa sisithenga nge-$15 emashophu khonapha. Kunzima, akusadleki, impilo isinzima. Nxa uhola i-bond uhola 480 to 500, akwenzeli ukuthi uphila njani labantwana ngendlela enzima kangaka. Sokumele mpela sibili kufanele ukutshengisela. Mina ngiyakusapota kakhulu, ngiyabonga.
Hayi, mina kade ngarekhoda ku-Studio 7 endabeni ze angazi ukuthi noma ngirekhoda ngesikhathi esi-wrong noma ngirekhoda kanjani. Ngiyacela basakazi, uma ngabe nizowuthola umlayezo wami ningitshele uma ngabe ngirekhoda ngesikhathi esi-wrong, ngoba angisekho sure. Ayibalwa imiyalezo yami, ngiyathumela sengaze ngabeka phansi, sengiqala futhi namhlanje ngoba phela akusizi ukuphela umoya. Ecela bandla ningifake nami emsakazweni ngike ngikhulume nje okungaphakathi kwami njengoba lisiphi ithuba lokukhuluma. Ngiyabonga.
Lokho ngiyakusekela. Mina okuzokwenza kufanele kwenzakale ngolwesihlanu okutshengisela eZimbabwe ngesimo sokukhona sokuwa komnotho, abantu bezwakalisa izikhalazo zabo njengawo wonke amazwe omhlaba nje. Ngiyakusekela kakhulu iminkosi Nathi Ndlovu. Angathi kungaba lo mphumela omuhle, ngoba lokho okwenzakale elizweni kunzima kakhulu. Ugetsi uhamba ama-hours 19 hours yonke. Angikhuluma ngokomsebenzi, ilizwe liyafa, singaphandle kwamazwe siyahlupheka. Kunjalo abasifuni, asinamaphepha okuphila kulawo mazwe, siyahlupheka, sazi ukuthi siphephele ngenkokheli zeZimbabwe ezingamazela. Zona lokho ziqhubeka zitshontsha zisiya phambili. Mabona begula baya kwamanye amazwe bayokwelatshwa, bayaflaya bebuye ko-South Africa belatshwe. Labantu ababo labazukulu babo ababawutshelwa amaphepha lokuthi ama-permit, bahlezi kuhle badla izimali. Into esiyaziyo leyo. Kodwa thini isizwe seZimbabwe ma betshela amanye amazwe ma bewinile kulolo khetho bathi bavotelwe yithi, kodwa esihluphekayo sihamba amazwe ngamazwe sihlupheka, kade kuyaze kuphethe ngani vele.
Yebo yebo, ku-Studio 7 lingabe litshona njani lapha likhona? Ye, ngufoka kasela-ke lapha uCloud lapha koBulawayo. Hhayi, ngithi phambili nge-demonstration abantu asidemonstrateni, sikhulume izikhalazo zethu, sikhale kuhulumende ngalokho esifisa ukuthi ngabe uhulumende uyakugcwalisisa ezithembisweni zakhe azenzileyo ngesikhathi sama-election. Ngithi-ke asambeni sidemonstrateni, singadilizi izinto, singalwisani kungabi lokulwa. Let's demonstrate in peace, in love. Singabantu abakhulile abeZimbabwe, I think we are mature now ku politics. Okufunakala ukuthi kube le peace njengokuthi singabantu manje. Ye ubuntu ubuqhakathekile kakhulu. Let's do it.
Yeah, it is lami Caroline Moyo. Ngithi mina ez abantu bakumphakazi abayekele indaba kaThamisa bengangeneleli kulo ukhetho lolu, ngoba ngibona mina kuzobotshwa abantu bakwaMthwakazi kuphela, kube abantu basemashonelenda angeke beze bebotshwe. Abangangeneleli ngitsho kabakuyekele kunjalo ngokwabo khona bebezenzele bona bodwa.
Ngiyabingelela abasakazi abathandekayo lapho okhulumayo ngoHloniphani Moyo owaseNtebe ngokuzalwa. Khona mina ngokubona kwami kungasomqondo omuhle ukuthi bengene esitaladeni, ngoba kuyabangela nje ukuthi abantu begcine besifa nje ngento engelamsebenzi.
Ngiyabingelela msakazi. Ngihloniphani Inkomo mina igama. Leyo matshi mina ngiyayisekela kakhulu MDC. Ngithi lowo msebenzi abawenzayo wemashi, imashi ayiqhubekele phambili, ngiyayisekela kakhulu, ngoba ilizwe lethu siyafisa ukuthi silibone lilunga lesiya phambili, nathi sisuke emazweni, nathi sihlala ekhaya. Kusho ukuthi uhulumeni kababa uMnangagwa kusho ukuthi yikho lokho ozozwa ngakho, ukuthi abantu batoyitoye umhlaba wonke ubabheke ukuthi ubayenza kanjani, kumbe bazobashaya abantu, kumbe bazoyenza kanjani. Kodwa lo mzabalazo mina ngiyawusekela, ngithi phambili ngawo. Ngiyazibongela msakazi.
Yes, siyabonga kakhulu ke kulapho basithumezela imilayezo etshiyeneyo. Ke lingakhohlwa ukuthi kumele lenzeni, lisithumezele ke imilayezelo yenu kunombolo ethi 012024650318. Leyi ke iWhatsApp phela. Siya sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubikwa ukuthi kulo muntu odubule amapolisa ayisithupha ePhiladelphia kuhamba kwele Melika, endaweni lapho amapolisa abedinga khona abasebenzisa izidakwamizwa. Abesifazane abaningi batshengisele izoloko leBrazil bekhuluna ngeholo eliphansi emapulazini lakwezinye indawo. Kubikwa ukuthi ibutho lakweChina selingenele kulokhu-ke okweHong Kong okulabantu abatshengisela khona. Uhlelo lwethu zilulandaba lapho esikhuluma khona ngamaqhawe alwa impi yenkululeko. Namhla-ke sikhuluma lobaba uNkosilathi Jiyane. Ubaba uNkosilathi Jiyane ukhona ngale ke eVictoria Falls. Baba Jiyane, siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, siyabonga mnumzana Tito.
Ye, akusitshedu ngaphi khonapho?
Khathesi ngisemaphandleni ngilapha eChisuma, kucwadlana nje leVictoria Falls.
Singathi wena ukubandla liphi baba Jiyane?
Mina ngubandla elibusayo eleZANU-PF.
Yes, singathi-ke nxa sikhuluma-ke ngamaqhawe ungathini khona?
Amaqhawe ngabantu abaqakathekileyo njengoba lisizwa ukuba ngabalweli benkululeko, abathiya imizi yabo, bathiya imisebenzi yabo, bathiya izikolo, bahamba baye emazweni bayafundela ezembhobho ukuba bezolwisana lombuso wokuncindezelo owawusenzwa ngamakhiwa. Yikho sibakhumbula ngakho ukuthi ngamaqhawe akithi asimsebenzela kakhulu elizweni leZimbabwe.
Ubona ngazani-ke nxa sikhangela kwele Zimbabwe amaqhawe aphethwe njani aphilayo?
Yebo, kambe uhulumende wazama indlela zonke ukuba abanikeze imfanelo zabo. Singasusela emuva ngale ngomnyaka ka-1997 baphiwe imfanelo zabo. Yebo, lapha lalaphana bakhona abakutholayo iy'nzuzo zabo, kufundisela abantwana ezikolweni lokhu lalokhuya. Kodwa kuyasilela ngomsebenzi abawenzayo, sesiwukhangela sibili ubukhulu bawo lesi sindo sawo. Kusadingakala ukuba uhulumende ebenzele okunye okungcono kulalokhu asebenzela khona.
Singathi angabenzelani uhulumende wona ngokubona kwakho?
Mina-ke khonapho kuthi kuyangithinta kakhulu. Mina impi yenkululeko ngayibona, angihambanga empini. Angeke ngithi mhlawumbe lami ngumjibha, kodwa-ke singabantu ababethunywa besiyabhala izimota zamasotsha zamakhiwa ngihambisele ubhuti ukudla lapha babedlela khona. Mina ngokwami sibili ngibona uhulumende ngabe kulezi celo zabo abazifakayo izikhalazo zabo ukuthi asicalisise lokhu lalokhu. Of course okunye kuba kungathi ukudlulisa amalawulo. Kodwa-ke mina ngibona uhulumende ngalo ngabanike udlebe eze ukuthi bakhala ngani abenzele khonoko. Kati siluzane okunjengokuthi khona yebo kambe basemaplazini bakhala ngokuthi mhlawumbe labo bephiwe lama mayini baphiwe lokunye izinto ezizakwenza ukuthi labo bebone ukuthi ilizwe leli lezimbabwe balisebenzela ngempela bahlezi kakuhle abantwababo abazulu ezizukulwane zizahlala kakuhle ikakhulu uma siqathanisa lamanye amazwe. Amanye amazwe ahlezi kuhle ungakhala abantu abalwa ku-Second World War lanamhlanje bahlezi kuhle pho abethu laba balwe about 40 years ago shuwa ngeqiniso lonke akumelanga behlale ngendlela ebona behlezi ngayo khathesi elizweni lezimbabwe.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke uyayibeka le ndaba kodwa isikhathi sesiphelile ungaphosisa ukugcina khonapho babajiya.
Mina ngithona hhayi okugcine ngawatho ukuthi sikukhumbula amaqhawe ethu abasijiyayo abaphilayo sibahloniphe ngendlela efaneleyo ukuba lathi ilizwe lezimbabwe libe yilizwe elihle elihlonipha abantu abakhulula ilizwe ebunzimeni.
Ye, nithathele lithuba ukuthi mboke ubaba unkosilati Jiyane. Unkosilati Jiyane ukhona ngale-ke eVictoria Falls. Ungathinela kusasa baba Jiyane, siyabonga kakhulu.
Hayi, siyabonga kithi.
Womanje-ke sike sikhangele ngamafitshane okwenzakala kule Melika. Uhulumende weMelika usezama ukuguqula indlela abantu abathola ngayo ilungelo lokuhlala kulelo lizwe okungaphansi kwalokhu okubizwa ngokuthi ngama-green cards. Uhulumende kamongameli Donald Trump uthi usefuna ukuguqula imithetho yokuthi abantu bokuza bengatholi ukudla lokunye nxa besanda kufika elizweni leli. Uhulumende uthi abathola lokhu abasoze bazuze amaphepha aqakathekileyo ama-green cards afunakalayo ukuthi umuntu abe yisizalwane seMelika esehlale okweminyaka emihlanu. UTrump labanye bakhe bathi bafuna ukuthi umuntu obuya eMelika abe ngulowo ozazimela yedwa kulokuthi athole uncedo lukahulumende. Ibandla eliphikisayo elamademokrats lithi akuqondanga okwenziwa nguhulumende kaTrump okhanya ezonda abantu bokuza. Kula magqwetha ambalwa asehambisa udaba lolu emthethwandaba esithi akukho emthethweni ukuguqula isimo sabantu bokuza ngendlela eyenziwa nguhulumende weMelika. Lokho-ke siyakwazi ukuthi-ke eMelika kwenzakala okuningi singasithili thini. Ngakho nxa lifuna ukuthi likhulume ngokwenzakala eMelika ngenani khonapho kuFacebook kumbe lapho khona-ke usithumezela umlayezelo usitshele ukuthi ukubona njani konke lokho. Sikhangele-ke ukuthi abanye abantu bathini khonapha-ke kuFacebook. Nxa sikhangela-ke baningi abantu abangenayo sibili bekhuluma bakufisayo. Okuqala-ke uClemens Umzola Dube uthi livuka njani baba Dube. Kulandele-ke uShepherd Ndlovu layo uyasibingelela, siyabonga kakhulu-ke madoda ekhaya. Mzilikazi Mabula uthi kukurawundi lokhu sabusa elizweni leZimbabwe. Kuzobuya-ke uNomagugu Ngwenya la uthi livuka njani Mthembo, ingahle kakhulu. UVasco Imoyo layo uyabingelela, siyakubingelela lawe lapho khona kunangapho-ke Vasco. Kuzobuya-ke uAntileta Chabanga uthi livuka njani ibakwethu. Sivukile kakhulu singazi lina khona ngapho. Sibone-ke u-Aaron Dube uthi amavuko Mthembo, yebo-ke mvuka Mthembo unjani lapho khona khona ngapho. Sibone njalo abanye abakhona uGift M Molusebeng uthi ngikhona mbukele baba Dube, siyabonga kakhulu-ke baba Molusebeng. Then kuzobuya uMaziya Chongwe uthi linjani msakazi uGabule, asizwe into ayikhulumayo, asizwe ukuthi uya ngaphi xa ikhuluma ngento eziningi. Khethiwe Ncube uthi livuka njani msakazi, sivuke kakhulu singazi kuwe khona ngapho lapho khona. Aaron Dube yakhuluma lapho uthi iqiniso abantu bayathunjwa libandla leZANU-PF kudala la kuqalisa konke lokhu. Siyabuza uyakhuluma lapho-ke. UThembelani Ndebele uthi MDC ingavumi ukuhlala phansi, kumele isebenze sibilokuzwayo. Msunduzwa Ndlovu uthi la ukhona khonapha, siyabonga baba Msunduzwa. Kuzobuya lobaba uJason Maphosa uthi unjani msakazi, siyaphila kakhulu mfowethu. UVasco Moyo sebuyile njalo uthi kanti kudlala imlayezelo enjani khonapha-ke emsakazweni, siyathumela kutshalibali. Ye, thumela kona manje sizayifaka ekuseni kusasa baba Vasco. Kuzobuya-ke omunye Sibontumbane uPrecious Dube uthi livukile Dube, kunjani-ke Precious. Hhayi-ke okwamanje-ke sidlale ezomculo lamhla, siyaliphindela-ke ihlandla lesibili likaThemba Maseko umculi.
ekuqaleni ukucula leli CD kubenzima kancane, kodwa ke shuthi libe ithathe 3 years practice yakhona. Kodwa ke amandla kaNkulunkulu liphumelele laze laphuma i-album lokuqala lesihloko esithi lona ziyamazi umalusi.
Siyamazi umalusi, siyamazi umalusi, uyeno ziholayo,
uyeno ziholayo,
uyeno ziholayo, uyeno ziholayo, uyeno ziholayo,
uyeno ziholayo,
uyeno ziholayo, uyeno ziholayo, uyeno ziholayo.
Kanti ke ngibhekelele i-album elitsha elizophuma mhlambe ngo-December wona lo 2019 futhi. Kanti ke i-album lelo lizobe liqukethe ezinye ingoma ezintsha futhi, isihloko salo sithi ilwa nesitha sami. Ingoma le ichasisa nzima kancane ngenxa yokuthi izimvu ziyamazi umalusi wazo ozalusayo.
Uyeno
sikholayo,
uyeno sikholayo,
baba
uyeno sikholayo, uyeno sikholayo,
uyeno sikholayo,
uyeno sikholayo,
baba
uyeno sikholayo, uyeno sikholayo.
Mayichayi kode kanje zabe zisazi ukuthi kufanele ziphi. Kanti ke nathi ngithanda ukuxwayisa kakhulu abantu abaphendukileyo kuNkulunkulu. Isikhathi esiningi bathi babona again kuNkulunkulu. Bamele bekwazi ukuthi asikulahlekiswa ngabanye abantu, asikuduhiswa njalo ngabanye abantu esibabonayo esibazwayo ngezimanga ezincane. Thina sikhonza uNkulunkulu, siyamazi umalusi wethu, njalo siyamazi usiholayo ukuthi ngibani. Ngithanda ukuchasisa amazwi anjalo ukuthi abantu sisuke sithatheke ngento ezincane kakhulu, sibambeke ngento ezincane, izimanga esizibona zisenzeka ngabantu engaphandle, ezinye ezingasisindayo. Kodwa ke ngingajaji lutho ngenxa yokuthi ngichasisa wona la mazwi ukuthi izimvu ziyamazi umalusi wazo. Uma ichayi ikhodi ziyazi ukuthi fanele zisibayele. Nathi sifanele sikwazi ukuthi uNkulunkulu wethu ufunani kithi. Akekho umuntu ozobuya azibambe ngokunye okuncane, silandele emuva. So ingoma lenichasisa kanjalo ukuthi chaza ngesimo esinjalo sokuthi siyamazi simkhonzayo, siyamazi siholayo ukuthi sihola ngubani.
Sizalethulela-ke ihlandla lokugcina liyomculo kathemba maseko kusasa. Singakehlukani ngokuthi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje. Uhulumende weMelika uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele anqabele ukuthunjwa kwabantu okuthiwa badlelana lebandla le-MDC. Abakubandla le-ZANU PF bathi akula qiniso ukuthi abantu bathunjwa uhulumende kaMnangagwa. Siluqhubeke lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo uNkosi Dube.